Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 ngoBagazi 2023 ngoKeeps Dumi. Endabeni zethu lamhlanje.
Isolution okufanele yenza lokubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kube leadership evela ebantwini. Iprocess iyakufanele yenze iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. Sekufanele ukuthi isathi i-African Union besincedise ukubana sibe lenhlelo ekugcina i-constitution yeZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, i-African Union lezinye.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu ngibona kuqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba-affecta directly. So it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kukhutshwa. Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokuqhutshwa kokhetho olukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye ukuze kuqedwe ukufuthelana okuselizweni ngenxa yempumela yokhetho. Kodwa abezanu PF Party abebandla eliphikisayo babanga amsindo nje. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election eyayenzwa mhla ka-23 yaliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenza lokubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kube leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. Iprocess iyakufanele yenze iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. Sekufanele ukuthi isathi le-African Union besincedise ukubana sibe lenhlelo ekugcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe ele-Zimbabwe Electoral.
Kodwa abezanu PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very, very unfortunate and very, very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Kuyishwa elikhulu kakhulu lokho. Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele zifunde ukukhuluma labantu bazo baziphendulele bona.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum, CSCJF, bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesisikhathi kudliwe akakho umuntu ozileyo lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo batshengisa ukuthi hayi bakithi elizweni kunedemokrasi. Masingabi ikakhulu imidiya kazameni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hathi kube lokhe kudonselanwa.
Into ecakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitsheli ukuthi yena unqobile somele agijile abanike le bhodo nyangasebenzisa ale bhodo yebhodo kuthi sokule bhodo lenyama lo nqobile osebaleka le bhodo sasintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-TCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela iParliamente bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka, ngakho-ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolu khetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa, umongameli Samia Sululu Hassan weleTanzania labanye, asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelele ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Iqula leli lizakhokhelwa umnumzana Jakaya Kikwete owayengumongameli wakweleTanzania. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma encwadini elotshwe yiSADC isiya kugatsha lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, isithi izathumela iqula leli ukuyakuzwa ngodaba lokhetho kuleli. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Levit Mugetsho uthe bayitholile incwadi kodwa kakwazi ukuba bazafika nini elizweni.
Lami ngizwe ukuthi kabakabuyile lakho ukuthinta iofisi yabo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe zithi inyatho lelithethwe yiSADC liqondile ngoba yikho sibili okumele kwenzakale ukuze impumela yokhetho yamukeleke. Umnumzana Ebert Chamuka owengcitshi ezombusazwe uthi ukuza kwequla leSADC panel of elders yiyo yodwa indlela yokuba kulungise udubo lwempumela yokhetho lweZimbabwe.
Yamkela ukubuya kwabakhokheli beSADC ama-elders, especially former president of Tanzania Jakaya Kikwete namanye ama-leaders onke. Indaba ngeyama-elections lawo ayenziwe mhlaka 23 namanye ama-political parties onke eZimbabwe including ZANU-PF. I-problem i-ZANU-PF, ZANU-PF ayifuna ukuphikiswa ngoba i-ZANU-PF yona ifuna ukukhokhela yodwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Beloved Siduna, enye ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubuya kweSADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu, mbona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingxasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba-affecta directly, so it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili njalo kungela violence.
Incwadi eyalotshwa ngumanyana weSADC iveza ukuba ukuza kwabo eZimbabwe kwavunyelwana emhlanganweni omkhulu owenhlanganiso le mhlaka 17 Ncwabakazi lonyaka. Kusenjalo, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho kweleZimbabwe. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Libert Ncube uthi kuqakathekile ukuba ele Melika lisekele amazwe aSADC kulolu daba. Intanganiso ezahlola ukhetho lweZimbabwe zithi zizakwenza umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabaye emthethwandaba. Okolunye udaba, uZulu eZimbabwe ukholona ngokuvalwa ngci kwemigwaqo ngamapholisa eHarare. Abaningi abahlale eMfakoze Mavuku Warren Park lakwezinye indawo bathi kulokwesaba okukhulu ngendlela amapholisa asegcwele indawo yonke ngemva kwempumela yokhetho. Kodwa isikhulume samapholisa uMnumzana Phonya uthi amapholisa alondolozwa ukuthula elizweni.
Amapholisa eZimbabwe Republic Police athanda ukwazi lokhu. Akuda umpholisa onikezwe i-authority lo commissioner jikelele, u-commissioner general Matanga, ukuthi bahambe betshela amabhizinesi ukuthi kumele bavale isikhathi sabo singakafiki. Njalo nxa kulo muntu othi yena utshelwa lamapholisa, cela bahambe kumapholisa naseduzane bayofaka ama-report.
ELeZimbabwe liqhube ukhetho lokudinga amakhansila, amalungu edayela ephalamende kanye nomongameli emadolobheni amaningi. Abantu bavotele ibandla le-CCC kwathi emaphandleni bavotela iZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye abantu kobulawayo bathi kababoni ukuba uhulumende uzabenzelani ngoba bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change hathi elibusayo. U-Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kalilathemba lokuthi abantu bazathola intuthuko akade beyikhangelele ngaphambilini kokhetho. Unkosikazi Agnes Kayanda, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabalomqondo munye.
Thina ngapha emaNdebeleni ukubuyela kukanangakhe embusweni sizadubeka umthokotsho. Yila kula kuchelesa imigwaqo lo vele enkayi awuhambeki, le matopo awuhambeki, asidubekile laphakathi kobulawayo khona pha emalokijini la kukhona emasababu akula mgwaqo amagudigudu.
UMnumzana Benny Moyo laye uyathandabuza ngokuza kwenziwa nguhulumende edolobheni leli.
Since independence kobulawayo kulezi bhedlela ezingu-2 ezatshiywa ngamakhiwa. Sizokuthiwa kulesinye sakhiwe e-Quadri Park, but isibhedlela kuthiwa yi-35-bed hospital. Akula development abantu abazayithola. Ukubusa kwezanu since independence ayikaze isinike i-development thina. Kungathi thina lathi asibhadali i-tax njengabanye abantu abeminye imihlubulo.
Osakhulayo ohlala kobulawayo uMnumzana Mlungisi Dube uthi ubulawayo uvotele inguquko kodwa akabuzanga elangeni.
Khangele ukubana upresident ube nopresident owehlukeneyo. Njalo siyananzelela imbiko ekhutshiwe ngama-observer teams anjengabo-SADC labo-AU atshengisa ukubana ukhetho lolwaluqhutshwa ngendlela eyiyo. Sikhangele lesi sithembele khonapho ukubana nxa kuzalandelelwa ama-reports anjalo kuzayenza ukubana maybe kune sokule maybe kulokhetho olutsha kumbe kube le-inclusive government yiko kungabe khona le themba labantu khona.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi ukuthuthuka kwezigaba sekuya kuba ngokuthi bezivele zithuthuka ngapi.
Thuthuka kwezigaba kutsho ukuthi kuzeyakuya ngokuthi bekuvele kuthuthuka kakhulu ngapi, ngoba siyakwazi ukuthi zikhona indawo vele zingazake zibone intuthuko, zikhona njalo ezihlala zibone intuthuko lokhu kwasukela ngomnyaka 1980. Ngakho-ke ukuthuthuka njengoba sisitsho ukuthi kuya ngokuthi umuntu ngapi. Labo vele abaseduzani lentuthuko kumbe singathi abajayela ukuthi bathole intuthuko kusiya ngokuthi bananzelelwa njani kumbe banakekelwa njani nguhulumende, mhlawumbe sebezaqhubeka beyithola leyo ntuthuko. Kube sokusithi labo esingathi khona bakhohlakele kumbe kudala bayigcina intuthuko, sokungenzeka kuqhubeke kunjalo bengayitholi. Kodwa-ke sikukhuthazayo ukuthi nxa kusiba le ntuthuko elizweni, intuthuko kayisabalale izigaba zonke zelizwe, wonke umuntu enelise ukuthi akhombe atsho ukuthi nansi yale ntuthuko engiyibonileyo elethwe nguhulumende esigabeni sami, kulandelwa lona uhlelo lwe-devolution.
Esamukela impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqoba kwakhe Njengokwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthe uzasebenza ngamandla akhe onke ukuze ilizwe lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanyamazwe ababuyele ekhaya kuyavota bathi kabayijabuleli impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Batheleka ngobuningi abahlala kwamanye amazwe besiza ukuzovota, kodwa abanye badaniswe ukuthola amagama abo engekho kugwalo lobabhalisa ukuvota olwe-voters roll. Umnumzana Kemlilo ohlala kweBrithani ngomunye wabehlelwe yilolu duko.
Ngisuke e-UK ngisiyavota zikuthiwa kula ma-ballot papers, kuyikuthi zeke iqamba amanga yathi ama-ballot papers ayinafu. Wathi kodwa sagcina sesingavota sekulethi, and ngidisappointed ngama results aphumileyo ngoba vela kusiwa ama results ebesiwalindile lawa. Ikhetho lutshontshiwe egcekeni sikhangele. Sengibuyela e-UK ngeke ngiphinde futhi ngizovota ndlalise isikhathi sami. Lokho kwase eZimbabwe ilokhu inganekwane nje lokho.
Omunye njalo osebenzela kweBrithani unkosikazi Isabel Ndlovu uthi uzonde kazazi.
Sathi sizovota sivotela utshintsho. Kodwa kasilutholi utshintsho lwangkhona amavoti ayantshontshwa, amavoti ahamba ngendlela yomuntu oyedwa. But asikho kwabantu bonke. Why? Izifiso zabantu zingalandelwa. Izifiso zethu mazihlonitshwe ezweni. Si-expect ukuthi izifiso zoluntu zihlonitshwe. Esikufisayo lutshintsho 43 years. Kutsho ukuthi kuya kuba i-100 years. Lokho sigida ndawonye. Kungala tshintsho.
Unkosazana Gugu Mpofu ohlala kwele South Africa yena uthi akayijabulele ngithola kancane impumela yokhetho lwalonyaka.
Mina ngisuke eSouth Africa ngibuya lapha ekhaya ngisithi ngizovota, savota sibili, kodwa hayi impumelelo yangikhona angijabulanga shem, ngoba hayi akusikho lokhu kade sikucabangela. Ngidlalise le mali yami yokubuya lapha ekhaya ngisithi sizovota.
Umnumzana Randi Patila ohlala kweBotswana yena ke uthi uvote kuhle njalo uyamukela impumelo yokhetho.
Hayi, ukhetho luhambe kakuhle, abantu bavotile, esekusimelele impumela, kodwa impumela owini leyo winile. Kodwa bengivele ngibone ukuthi ukubuya ekhaya kufanele ngizokwenza amalungelo wami. Yenza amalungelo wami ukubana kuvota is my right.
Omela inhlanganiso ye-Free Zimbabwe South Africa umnumzana Adriel Sibanda uthi inhlanganiso zeZimbabwe ezikwele South Africa zizatshengisela esigodlweni somelwe elizwe zikhonona ngempumela yokhetho.
Masuka lapha ngisiyavota mina labafowethu abayindaba sasuka ngebhasi. Masifika ngale abanye amagama wabo awekho, nami ngindlela amagama atholakalanga. Aphenduka ngavotanga. So abantu bakithi besicela ukuthi Friday sihlangane nini? Siyevala i-embassy i-ticket eJohannesburg nasePretoria, please, nge-Friday.
Ohlaziya ezombusazwe kwele-Australia umnumzana George Mhlophe wavota ebonakani kuzaba kuba nenguquko kweleZimbabwe. Kabuzanga elangeni.
Ukhetho silibonile sibili. Into edanisa even more ikuthi ngalesi sikhathi zanamhlanje silokhu sitshela ukuthi ama-V11 approve ukuthi uChamisa uwinile. Iyaphindakala njalo into efanayo. So esicela ukuthi nje umongameli uThamisa alungise indlu yakhe. We expect better from the opposition.
Wenze inengi labadabuka eZimbabwe lizinikele ukuba lendleko yokuba lohambo lokuyavota ekhaya, ukuthi lizwe kalivumeli izalwane zayo eziphandle kwelizwe ukuthi zivote, kumele zibuyele ekhaya uma zifuna ukuvota. Ngimele Studio 7 ikamela muyezo Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugijwa kokhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Ezinye izakhamizi zawobulawayo ziyakuthandabuza ukuthi kungaba lo mahluko kulandela ukhetho lolu. Kubika ubathabile masuku.
Ukhetho olusanda kudlula lulethe ukungahlaliseki ukuzulwa kwele Zimbabwe, njalo luthiye umuntu wonke ezibuza ukuthi angenzani ukuze aphile kuhle. Osomabhizimusi bona basebenza bebheke isimo sezombusazwe ngelihlo lokhozi ngoba bengathembi ukuthi uhulumende omutsha uzaletha umahluko. UZulu laye usedlela evalweni. Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bavotele inkokheli entsha belethemba lokuguqula isimo somnotho welizwe kulalokhu oyikho khona manje.
Umumo ama-elections sobonile soyedlule. Kundaba ze-economy siyakwazi ukuthi sihlasele kakhulu abantu, izinto bebethwele nzima, abantu bengakwanisi ukuthi bebambe lapha lalaphana. Umnotho welizwe ungabafevi kangako, abantu bekhala, abantu bebecabanga ukuthi usengxenye njengoba zesiya kuma-elections okunye kungabe kuzatshintsha. Nxa kungasayenzakalanga kungaba liphutha kakhulu.
Unkosikazi Melissa Ntuli, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi baqhubekela phambili bephandela imuli njengenjwayelo.
Asisoze sekele ukuqhubeka sidinga imali ngenxa yokuthi bekulama-elections, ngoba asila siqiniseko sokuthi kuzatshintsha yini. Esikukhangeleleyo yikuthi i-economy yeZimbabwe isoke itshintshe ngokuthi sivotile. Kuzathatha isikhathi ukuthi kutshintshe. Thina esizisebenzayo sithi asingeke sime ukudinga imali zokugcina izimuli zethu ngoba yikho esithembele khona.
Umnumzana Mkhululi Mkandla, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi balindele ukuthi kufakwe abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende omutsha ukuze bebone umehluko.
Okwakhathesi amabhizinisi siqhubeka sisenza lokhu ekade sikwenza, loba nje siyabe silokhu sinanzelela umumo womkhathi ukuthi kume njani phandle. Okukhulu singathi silindele ukuthi sibone ikhabhinethi entsha ukuthi ibuya imumetheni, njalo le mithetho ezafakwa nguhulumende omutsha ofakwayo ukuthi izasimisa ngaphi. Yikho lapho embona ngani kuza kuba lo mahluko omkhulu. Okwakhathesi sizabe silokhu sisebenza ngonanzelelo ukwenzela ukuthi singaze sagcina singena ebunzimeni obukhulu emabhizinisini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kusasemasinya ukuba umnotho welizwe uguquke kulandela ukhetho olukhulu.
Isimo somnotho wasange sinyikinyeke kubangelwa yimpumela yokhetho olwenzakale. Nxa sesikhangelisisa vele kuvame ukuthi isimo somnotho sinyikinyeke ngoba ukuthi impumela ibe impumela ade vele inganakanelwa, mhlawumbe kade ingakhangelelwanga, yikho kungaba kuletha ukunyikinyeka kwesimo somnotho ole budget.
Uqhubekela phambili uDlamini ekhuluma ngokumqoka okufanele kulungiswe masinya nguhulumende omutsha.
Okungabe kubalulekile uhulumende omutsha ongenayo osesungule isigaba esitsha yikubana kuqale kuqhutshekiswa ezinye ihlelo ezasalela endleleni kumnyaka ophelileyo la kuyona lo mnyaka. Sikhangelele njalo ukubana kube lokulwisana kokukhwela kwentengo yempahla. Sikhangelele njalo ukubana kube nendlela yokukhuphula isimo somnotho sabantu esingathi impilakahle nje, i-social well-being. Sikhangelele ukubana kubalulekile abantu abaningi ukuthi bathole inzuzo njengoba sikhangelane lo hlelo lwe-National Development Strategy 1 olutha kula muntu osalele emuva.
Sokulesikhathi eside umnotho wakwele Zimbabwe ugugudeka ngaphansi kukahulumende webandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulaba sakhulayo abethuswe yimpumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe, kube labanye abathi selidumele edlula, ngakho-ke sokuyisikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe lempilo kaZulu, kubika uTobias Mudzingwa.
Iyamukelwe ngemibono yabasakhulayo etshiyeneyo, impumela yokhetho luqhutshwe ngeviki edluleyo lapho abezek bethe umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF banqobile. USenzeni Maphosa, osakhulayo okubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi baqiliwe kukhetho lolu, kodwa akumelanga abatsha belahle ithemba.
Ngalokho mina isikhuthazo sami ebantwini abatsha ngeva kwesimemezelo sokhetho simi ekuqhubekeni kulondoloza ukuthula ukuhlalela eduzane ukuze ma kungaba lothuba lokuthi kubuyelwe kuyovotwa kacha babe khona ukuze bavule umkhandlo ngevoti kukhanye umakhanyisela ukuthi ngempela umkhokheli ubaba uNelson Chamisa nguye umnikazi wesihlalo sobukhokheli bomongameli belizwe leZimbabwe.
Kodwa uGift Machaya okubandla lezanu PF uthi okokhetho sokwedlule njalo abasha sokumele bedinge indlela zokuthuthukisa impilo yabo.
Angibona okubi mina. Izanu PF yawina njalo ukukhanya izinto zizabangcono ngoba kunama projects amaningi that were being done by uPresident Mnangagwa. So khathesi usenelisa ukumaqedisa. Njalo abasakhulayo bazatholiswa amathuba amaningi kumining. Endabeni zokulima kanye lezama bhizimusi. To my fellow youth, ngithi okwama elections sokupheli masebenzeni ngamandla sizithuthukise.
Kulandela isimemezo sempumela yokhetho lukamongameli, ubaba osakhulayo ongathandanga ukuvezwa igama, ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bedinga impilo engcono kwamanye amazwe.
Ukuphumela izwe leZimbabwe kungaba kungcono. Ngoba abantu abasesikhundleni izani PF abantu engayitshintsha vele abantu abazayitshintsha they proven for the past 43 years ukuthi akukho abantu abayitshintshayo ngoba nxa uhulumende umuntu ongupresident esithi ya commissioner isiborani emadolobheni akutsho lutho kimi khonokho. So mina kimi I think ukuphuma lapha eZimbabwe sezidingele kuyo kungcono kungaba kungcono ngoba igeneration yami mina lapha ngizola khona kubona 91 vele azake sibone into engcono vele we still suffering since.
Ocubungula indaba zabasakhulayo ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, ukhala labanye abatsha ngokwenzakala eZimbabwe.
Siyazi sonke ukuthi ilizwe belingamanga kuhle iminyaka yonke le edluleyo. Yikho nje nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho. So utshintsho ongalwenza wena njengomuntu omutsha yikuthi uzifake endaweni lapho kulamathuba khona. Ngeqiniso sibili hayi kunzima sibili angeke sithembele lapho ngelathemba khona sizamile sibili ukuthi sibekezele kodwa hayi kunzima sibili.
Wengeze uNcube esithi uyawusekela umbono wokuthi bephume kweZimbabwe abasakhulayo.
Inyathela abantu abangalithatha engilibona lile ngqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabatholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Sengibona ukuthi abantu abaningi abasela ama-options amaningi, so kungcono nje ukuthi baziphumele elizweni bayezama impilo kwezinye indawo.
Akwaziwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa nini. Njengoba amabandla aphikisayo besithi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulive Talk namhla kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sixoxa labatsha ngempumelelo yokhetho olukhulu oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Singakehlukanisi hlobo sike sikhangele ezinye izindaba abezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelwe ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-Panel of Elders ukuyahlola impumelo yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi sasemasinya ukuba kubonakale umahluko kwisimo somnotho elizweni ngemva kokugqitshwa kokhetho. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver lelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.